So we see ka descendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo ngelanga leKhisimusi mhlazi ku-25 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, bekuphithizela emngceleni weBait Bridge inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zisiyadlala ikhefu leKhisimusi.
Umumu emngceleni weBait Bridge but of course kunzima kakhulu ngoba ma ungaphandle uzothi akulabantu kodwa ungangena phakathi ufuna ukudlula kunabantu abaningi.
Unkosikazi kalo wayengumongameli welizwe umoya umnumzana Robert Mugabe uGrace ubonakala emthathweni womsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga osekudale imibuzo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zikhala ngokuthi iKhisimusi emazweni ayilahlonzi njengekhaya.
Umkhathi wakhona awufani lasekhaya. Kunje namhlanje lana eWashington DC kuyanetha, kuyagodola, ekhaya kuhle, izihlahla zihlumile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Bekuphithizela emngceleni weBait Bridge izolo inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zisiyadlala ikhefu leKhisimusi. Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosazana Barbara Rhodes ubesemngceleni lo esithi wamukela abangena elizweni. Lanxa iningi belikhala ngokoma komnotho welizwe, inani labedlule emngceleni weBait Bridge kunsukwana ezisanda kwedlula belilinengi kakhulu. Abanye kade bekhangelele ukufika ngelanga leKhisimusi baze bafika ekhaya izolo ntambama ngenxa yokuminyana okusemngceleni lo. Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosazana Barbara Rhodes ubikwa ubesemukela abantu ebapha izipho esithi ebafisela leKhisimusi. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Association umnumzana Dennis Juru obesemngceleni lo izolo.
Umumu emngceleni weBait Bridge but of course kunzima kakhulu ngoba ma ungaphandle uzothi akulabantu kodwa ungangena phakathi usufuna ukudlula kunabantu abaningi. Njalo siyabona ukuthi iSouth Africa kulo mnyaka isebenze ngenye indlela sikhona la eBait Bridge. Sibona ukuthi abantu sebengena ngasemuva kweborder ku-entrance ebizwayo ngokuthi Manika. So uzothi akula abantu kanti abantu bagcwele ngasemuva kweborder ngale. Siyabona ukuthi kune confusion la eBait Bridge border post ngase South African side. Sibona ukuthi kunabantu abasha ababizwayo ngokuthi i-Border Management Authority BMA. Sibona baza ngemithetho yabo eyingafaniyo ngemithetho esijwayele yona, njalo bayakontrola la ama-officials awajwayele ukusebenzela eBait Bridge. So siyabona ukuthi mabezame uku-experiment izinto zabo, yikho okubisela izinto emuva. Njalo siyabona ukuthi la abajwayele ukusebenzela eBait Bridge abanawo amandla, abakontrola nabantu abasha abangawaziyo, abangelayo i-experience yala eBait Bridge. EZimbabwe sibona ukuthi ngaseZimbabwe side babizi imoto mabefuna ama-trucks kaningi, babiza ama-trucks kuqala ngoba ama-trucks engaba maningi kuba ne-congestion enye eyenzayo ukuthi kuhlangahlangane izinto ezihlangahlangane. So khonapho yakamukhosa babiza kancane kancane imoto kancane kancane batsheni laba South Africa ukuthi ungene imoto ezingakhi njalo umhlobo bani wemoto mabefuna imoto ezingane bayathe bafonela ba South Africa ukuthi sicela ukuthi nilethe imoto ezingane abantu abavakatshayo eZimbabwe yibo abaningi la abaya eSouth Africa siyabona ukuthi abasekho baningi se I'm sure sebeqedile ukudlula ngoba sibone ngesikhathi kubanjwa abantwana abancane isikhathi izikolo zivalwa eZimbabwe yikho kade kula abantu abaningi kade besiya eSouth Africa so iSouth Africa yona ngokwayo iyenze ngenye indlela njalo okokuthi ama queues khasaye South Africa kasangeni eSouth Africa ama queues sewe border ebuyela eZimbabwe so mawufika e border kungayenzeka ukuthi uyo line use side yaseZimbabwe phezulu lokwe bridge i line ayisaphumele ngaphandle ngaphakathi kweSouth Africa kodwa isiya ngaseZimbabwe
Umnumzana Dennis Juru ngumkhokheli wenhlanganiso ye International Cross Border Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBytebridge. Lokhe sikudaba lunye siphinde saxoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Umnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu saqala ngumbuza ukuthi baningi na abantu abaziyo abahambe ekhaya.
Ya ngokuzokwami ngathi abantu abaningi bahambile ngoba lama picture ebengiwabona ethunyelwa ngabantu ethi beseboda atshengisa ukuthi hayi abantu baningi abahambile ebhoda bekugcwele kakhulu ukuthi abanye abazokufika bazofika lethi kusasa ngolwesibili iChristmas edlulile vele
manje ngokuzwa kwakho abahambayo ngabavakatshayo nje besiyodlala ikhefu leChristmas kumbe bakhona obazwileyo abathi bona sebehamba okokuthi abasaphenduki
hayi abaningi ebesixoxa nje ngendaba zeminyanga edlulileyo ngabahamba ngokuyavakatsha abahamba for Christmas naba ngabantu abazophenduka futhi la abantu bathese ukuthi baplan ukuyahlala ekhaya kusi lapha sokuzima nakhona kodwa ukuthi baye ekhaya ekhaya babona ngathi kuwesi futhi le ndlala le khona ngoba izolo ngathi alikho lonyaka so kuzoba nzima kakhulu ukuthi umuntu acaba ngiyegazi isitime kuyahlala khona
manje njengoba sisizwa abanye bekhala ngendaba zemali ngokubona kwakho abanelise ukuhamba ngabahamba bethwele impahla njengalokho kwenzakalayo kweminye iminyaka kumbe kwakathesi baphonguhamba belengisizandla
khona kuhlangene nje kodwa ngikeba sejobhek nje iviki edluleni ngibona omalayethi impahla babezithwala bezisekhaya babebhizi kakhulu kutshengisa ukuthi abantu abahambileyo abaningi bahambe nempahla zabo kodwa abaseleyo la bathumelile nakhona futhi ngaba behlukile kodwa kutshengisa ukuthi hayi impahla zihambile omalayethi abebebhizi through and through bebebhizi kakhulu
manje ngokubona kwakho ubona ungani bonabo abaya ekhaya ngabantu abahamba belesifiso sokuthi bahambe ekhaya ukuyabona izihlobo kumbe kukhona nje okunye okubangela ukuthi basuke ngalesi sikhathi
bona ngathi kuvakathi nje ukuyabona izihlobo labangani nje kwakuyisikhathi sokuphumula akakula nje okunye okukhule ngicanga ukuthi ngabe kuwenziwa hamba ngoba kuyabona izihlobo labangani lokuthi baphumule nje esekhaya ngoba lami kunje bemfisa ukuthi ngangisekhaya but ngihlulekile bekufuna ukuvakatha njengofika ngiphumule ngisekhaya kodwa kwehlula
yona imali yeSouth Africa irand njengoba isisindo singani siyehla nxa kuqathaniswa le dollar leMelika abasukayo khona ngapho eSouth Africa besiya eZimbabwe ngokuzwa kwakho bathini ngendaba yemali yona le
imali ngale iwile iyawavali njalo nje ngoba ngathi iblack market yasekhaya hayi into eziningi iyazibulala kakhulu so umuntu uma esiye ekhaya nje vele kumele ahambe ethengele into ofana azithenge ekhaya ungahamba nje kule mali okuthi uzofika la wenelise ukuthengela abangane amakhokho la ngobuthenga utshwala ngibenza kunawokhanga kodwa okuthi uthi uzofuna ukugida ekhaya ngemali le ayisebenzi totally rand ngale iqhathaniswa nedola ayisebenzi ngoba into zonke zekhaya vele ivalue yangikhona bayithinta bayise kudola noma yini uyabuyithenga so hayi kulobu nzima ke laphi imali irand ekhaya isasebenzi kahle vele
siyabona ukubana iningi likhala ngemsebenzi ukuthi khona itholakali khona ngaphe South Africa manje benelise njani ukuhamba abantu khona kuwomile kangaka
abantu nje songwaselisiko abantu bayazama khona ukuthi uyaqedisa isikhathi eside lokho ehlanganiswa okuncane bayethe wathola ithansi umsebenzi sili kayitheko bayethe wathola ithansi nje uyahlanganisa kokho okuncane ahamba ekhaya kodwa uzima sobukhona kakhulu emsebenzi ayisatholakali kasi into zonke nje zikhanya ngathi lazo ilandela ilayini yaseZimbabwe ukuthi into ziyaphela ziwa kancane i-economy yawa umsebenzi yaphela
Lo ke ngumnumzana Cassius Jays esimanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa icingweni le Studio 7 ese South Africa. Unkosikazi kalo wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe uGrace ubonakala emtshadweni womsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga osekudale imibuzo. Umgabe kabonakali lula emphakathini selokhu wachiwa ngumkakhe ngomnyaka ka-2018. Umgabe wake wathwalisa nzima umongameli Emmerson Mnangagwa ingakabi ngumongameli ngesikhathi umkakhe esabusa. Umgabe uke waphoxana lohulumende ngemva kokuya emthethwandaba esithi kafuni amathambo omkakhe uwangcwatshwa ekhaya lakhe koZwimba ukuthi agejwe ayebekwa kakutsha emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Umgabe ubonakale kumfanekiso kamabonakude echichimba lonkosikazi Auxilia Mnangagwa ukuba khona kwakhe emtchadweni kaChiwenga ochade lo Minio Thabo Baloyi odabuka eFilabusi kuthiye abanye bezibuza ukuthi mpela waxolelana loMnangagwa na kumbe kukhona ukuchaya amanzi. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Max Mkandla njalo walwa impi yenkululeko ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Izwana kuhayithi kuyigida lapho kutshengiseni ukuthi liyanatela ngasophathi kodwa ngokuthi kwadingokachiwenga lentombazana wakhe betshada layo. Ngalokhu-ke urayithi sibile bekhona khona laphana kutshengisa ukuthi galachubi galanzo galasikhwili kodwa okudabulwa khona ukuthi ngaharayithi khona urayithi sibili njalo uthanda ukumanyana nabanye ngakhake laphana nomkani kuthingisa ubuntu nobukhokheli bakhe ukuthi umachuwa ngakho ephathini thina kodwa kusemcinjini.
Kodwa bakhona abathi bona uvikela amapulazi abaphiwayo lenye inoti ayesaba ukuthi engayekela ukukhanya esondelelana labo engayihluthunelwa. Uthini wena ngalokho?
Hayi lokho nje babe kosisa abantu kubona kangiboni engahluthimela any proper really nje alibanazi yikho khona lokho ngawubonakala emcimbini yamaphathi kodwa lokho kasiko kwephathi phela lokho umcimbi nje wokujabula ke kosisa nje laye kuthe bekhona ingesakhamuzi osesileti so laye laphandle phandle kuyikini by invitation so ukuthi futhi bebemxusile naye ukuthi kabe khona kangiyezwini hungahunga wasegijima naye esiya kuba khona so uhambe nge-invitation so lokuthiisiphango kwakhe umuntu ongenasikhwili ngalokho okwenzakalayo kodwa politically kangeni kaengini ku-politics zabo so ukuthi angathathelwa ulutho hale yinga emakhothi lezi nakubona babemthathela babengaqondani ukuthi bemthathele ngoba nazasilolungulo lezi i-property kabangeni la iyakwazi ukuthi khona bona ngokwabo balama-property ebengwabo.
Kodwa nxa sikhangele khona lokhu kwenzakalayo ungambona na unkosikazi Grace Mugabe engena ku-politics njengalokhu ayesekwenza ngesikhathi umkakhe esa phila simbone sibili laye engena kumbe kuzana uPF ekhethwa
udangena lwana kupolitics kodwa udangena ithintile i-attitude kuphela lokho esikuthi thina i-change of mindset yikho kukhona kuphela kuthi khona kutshintshe kube lotshintsho kodwa-ke kupolitics izangena eyi-opposition asiphindlini ephakathi kwaleli qembu elibusayo kodwa izangena nje sibili eyi-opposition either by forming i-political ngobana ngangena ekhona laphayana kuyabe kuminingi kuyabe mele so ngibona ngazani hhayi kwezemponompolo lezi kuzangena sibili kodwa ngendlela engimbona lokho engilandela unkulumo zakhe uzangena eyi-opposition.
Nxa usithi uyangena eyi-opposition uyangena eku-CCC kumbe kwelinye nje ibandla
ulandelela maningi amabandla avukayo lapha naye njengesizalwane sakhona lapha ulelungelo lokuthi ngendlela ebe lokwakha ikho angabe kuhlomile.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla ohlaziya izombusazwe njalo walwa impi enkululeko ube khuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge WhatsApp.
Hey, Studio 7, Studio 7. Kelani umama lo angakhohlisa abantu beZimbabwe. Lo umama okhuluma yiphi? Ukhuluma inyongo lo mama. Sesimtshela amaZimbabwe kade sihlupheka leparty yake iZANU PF lo. Yaqeda abantu begugu rawundi. Akula fokolo esiphitshela ngayo. Lo umama lo angasikhohlisi. Yathi, hey, whatever. iZANU PF yiyo eyenza lokhu. Isebenza namaphoyisa, isebenza namasosha. Ikhohlisa amalungelo ezibantu. Zimbabwe. So Smith way right. So voteli into wrong ukuthi sithathele amabhuni lizwe. Sikathi silandele idot.
Studio 7 yabingelele abalaleli abasakaza right na si right hlaphini. Yazi izinto ezikhunywa ngabantu bezana so sometimes uyakucudunguswele kumbe ngoyintengo le ukuthiwa uyadaba kuphambanisa abantu amakhanda. Nxa besithi khona khona amapholisa ayenza umsebenzi wawo. Waye amapholisa angikhona ehlale ethatha iside eli-1 sonke isikhathi nxa sekulezinto okufuze zilungiswe. Ngiyamuzwa kapho okhuluma ngezindlu ukuthi abantu bayakhela izindlu. Abantu bayakhela. Abantu abayakha izindlu emakhaya abantu abasekugoli eBotswana abaseku-America ngaphinga bayakha ngemali zayo abasuke bachizi ngane zabo zihluphekile zingelabazali ezama ukuyaphanda yizo izimali ezakha izindlu akula zami yakhela umuntu indlu nxa futhi abantu bayakha izindlu yabanika imali nabantu bezana ukuthi bebayakhelani nabantu izindlu ake izame ukusihlonipha bakithi isihloniphe sibili sithole nzima emazweni lapho sibizwa ngamagama esingawaziyo ukuthi achaza ukuthini nakhona lithi eZimbabwe kuright kuright kini leli dlawo into liyasuka
Studio 7 Studio 7 amavuko kustudio yazi ngilento eyisimanga nabantu bezana ngabe zoxoxa bethi umnankagwa ilizwe ulithuthukisile ikakhulu emathebeleleni thina abantu basemathebeleleni asebenze eZimbabwe thina mayebona imizi yakhiwa ekobulawayo ebona emakhaya ngapha siyakha siphakamisa imizi asiyakudivelophu umnankagwa siyazenzela abantu bayasebenza phetsheya kobo-America kobo-Britain kobo Canada kuphi so abantu bezano bengabozitshela ukuthi bebona siyenza bethi ngumnankagwa o-developer ayikho into yenzayo lomdala ayikho yebo ukukhuluma lokwenza isfori lokwembata isikhava lesi seZimbabwe uyakwenza lo so izano mnanazi izano mpela leyiphati yabanjani nje ibuka izinto ezingabukekiyo bakhangele iinto ezingakhangelekiyo bazenze izinto ezikubulala abantu nokuxotsha abantu elizweni ya uyenzile kakhulu mnankagwa
Studio 7 sakubona kanye nabalandeli bakho vele ngihlale phezu koludaba mina lapho ngizathanda ukukhuluma kakhulu ngabantu bakithi abantu besintwini mangukuthi sibele umuntu wesintwini ulokhu sakholelwa ukuthi abantu basempumalanga kukhona itshintsho abazobuya lalo kusho ukuthi uloyiwe or uyaloya ngemva kweminyaka yonke la abantu belokhu bevusa betshintshana khona ngale bona bodwa wena lokhu sakholela kuyiwo sindayi ma singafa kubane futhi umuntu wakhona ngale uzowusa notshintsho hhayi umuntu wakithi uyaloya siluloya abantu bakithi yeka ngisakhumbula Studio 7 ulethe ziyo ngenye imini umhlaziyo lapho wada abantu bakithi khonapho ekhaya ipolitiki yabo ngeyabomatholwane yenza njengakontokolosho ukuthi baphonge ulandela nje loba yini yeka sikubo-50 something years kulokho kungabi lo tshintsho ngenxa yokuthi abantu baphonge ulandela kuphela okwabomatholwane abantu bakithi asitshintsheni ukwenza azike nini sitshintshe umhlobo womuntu la kungabusi umhlobo wodwa kuke kubusa omunye umhlobo zama ukusekela into zakini ngiyekele ukusekela izinto zasempumalanga danko siyabonga
Studio 7 njani hayi nomobani sitholelo akakhohlwa akazikhohlwa ewazulekhe and ucabanga ukuthi asiboni ukuthi bona badirectwa iZANU PF namakhothi ukuthi benze kwenzele ukuthi indaba bayifike ekhothi vele ithole ukuthi yilokho vele bakutsheliwe ukuthi bakwenze batshelwa yiwo yiyo futhi ikhothi akusiyo ukuthi yinto abazicabangelayo unqobani sitholelo and you found names on the tools and in the tail. What's your parent? Ah, now I'm seven of man, Shaolomani.
Msakaro and Peggy, one and two locals and PFA. Yari own number is so we plazzes and Lavanga and Watch. One of our keep my MP, I opposition, only came to any parliament. Ever writing, Kurala, my own booze and a low car, which one of our right, my keep on my MP opposition parliament. Right, what's really a deep pillar and a lot of Miracona want to. I want to be able to demonstrate peaceful. It was for now, opera of the sense of what to hand him pushes up. Could appear on go ones and talk be a Ilocuzine, Ilizin, so saying a cook, Quakerum, and a bank and back. Could appear as also to pay when I'm Sakaway.
But you want to Tunga, the Janiba Saras, I see among Umiaka Supreme, the Miss Saras, there isn't a strong enough no.
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika, izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zikhala ngokuthi ikhisimusi yemazweni ayilahlonzi njengekhaya. Ikhisimusi yamazwe aphetheya ayinanzwa ngabanye, njalo lo mkhathi uba mubi kakhulu ngalesi sikhathi okubangela ukuthi iningi litshone lizivalele ezindlini ngenxa yamakhaza. Kukanti abanye ngabathi lanxa umumo wezomnotho unganeno emazweni, bafisela ukuthi ngabe bayazihambela ekhaya ngalesi sikhathi sekhisimusi. Sixoxe lohlala ngapha kwele Melika unkosazana Sikhululekile Emilia Boboza Sibanda.
Hayi, thina ngapha emazweni sizidlalela nje siya esontweni silungiselela nje ukuya echurchi nje. Ayifani lasemakhaya ngenxa yokuthi emazweni abanye abayinanzi njengokuba inanzwa ekhaya. Lana emazweni ngenxa yokuthi kulabo ama-Muslim lama-Jewish, so abayinanzi ngendlela esinanza ngayo ekhaya ebalikhefu elide kakhulu.
Abanye bathi umkhathi wesikhathi sekhisimusi emazweni uyenza ilanga lakhona lingafani lele khaya, wena ukubona njani?
Kungaba liqiniso lakho khona lokho ukuthi ngoba umkhathi wakhona awufani lasekhaya. Kunje namhlanje lana eWashington DC kuyanetha, kuyagodola, ekhaya kuhle, izihlahla zihlumile, igreen ihlumile ngapha, thina sisemakhazeni.
Kodwa abanye ekhaya bathi ikhisimusi abayikholisi njengensukwini ngoba imali iyasilela. Ngapha emazweni njengoba kungani kuyancebeka, kodwa likhala ngokuthi akujabulisi, ungathini wena ngakho?
Hayi, leyo umbuzo onzima kakhulu ngoba thina ngapha akusijabulisi. Singathi ukuthi kufana nalo isinto esithi amajoda awela bangalambisi. Thina ngapha silamajoda silambisa ekhaya, babeyidinga impela ukuthi bajabulele ikhisimusi kodwa bengalakho. Kusho ukuthi yikho ke lokho okuhluphayo. Angazi-ke indaba yemali ilo uhlupho njalo lakhona lokho ukuthi izulu lingafani. Kathesi ngalibona izulu laline isikhathi sisesekhona, ngalezi zikhathi zabokhisimusi abantu bayabese abaningi sekuhlumile, sokulezinto ezininga asebezenzile asebezithola kumahlumela kulo nyaka akufani. So indaba yemali, eyi, mina ibuhlungu yona, angazi ukuthi ingayenziwa njani.
Ungafisela ikhisimusi yangaphi, emazweni kumbe ekhaya?
Yazi, eyasekhaya ikhisimusi phela, ikhisimusi evuthiweyo. Ma kuthiwa ikhisimusi ekhaya, kuyabe kuyikhisimusi evuthiweyo. Emazweni akula khisimusi. Emazweni ngangitsho siyazihambela nje enkonzweni lo mndeni wami, sifike sehlangana. Ma sisuka ngale lo mndeni wami sibuya endlini sesizoselebrate-a singumndeni sibalutshwana. Kodwa emakhaya kuyatshaya amarediyo, kuyajayiva, izakhamizi ziyahlangana, abantu bayanatha amatshwala, bagida, bayezani. Kodwa-ke ngisho-ke lalelo lemali yikho sokubuhlungu kunokuthi imali abayitholi ngoba besemakhaya. Manje angiyeke ngisho ukuthi mina ma ngingaya ekhaya ngoba ngiyabe ngisuka ngapho, kuyabe kulo mehluko kulo muntu osekhaya. Mina ikhisimusi ngiyifisa isekhaya.
Lo-ke ngunkosazana Sikhululekile Emilia Boboza Sibanda, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. kumsakazo we-Voice of America. Silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Siyabonga zulukandaba, ngiyathemba libe lekhefu lekhisimusi elihle. Asidibaneni njalo kusasa ngelanga leBoxing Day. Kodwa ke silazo ezinye indaba ngo 7:30.